Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 26 kumabasa 2022. Igama ngontungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Umthethwandaba kamantshi usulaye umphathintambo wendaba zasekhaya owezemithetho kanye losikomitshi wamapholisa ukuthi bahlawule isiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-ATUSI kulandela ukuhlukuluzwa kwaso ngamapholisa. Uyaqala namuhla umbukiso wamabhizimusi lokuthengiselana owezimbabwe International Trade Fair. Ingcwethi zithi kumele kwenziwe inguquko ebanzi ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba usulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana kazembe kazembe owezemithetho umnumzana ziyambi ziyambi kanye losikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ukuthi bahlawule isiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUSI umnumzana Munyara Zimasiwa imali engange 200,000 Zimbabwe dollars kulandela ukubotshwa lokutshaywa kwakhe ngamapholisa ngomnyaka ka-2019. Umantshi unkosikazi Victoria Mashamba unqume izolo ukuthi abathathu laba kanye losikomitshi wamajele umnumzana Moses Chiwovu kumele bahlawule uMasiwa ngoba wabotshwa njalo wahlukuluzwa ngaphandle komthetho. Inhlanganiso yamagqwetha amela uMasiwa eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi wabotshwa watshaywa njalo wanqunulwa ngamapholisa emethesa icala lokudala udlakela. Athi uMasiwa wayemsulwa. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana owezimbabwe International Trade Fair uyaqala koBulawayo namuhla. Lombukiso ukhangelelwe ukuvulwa ngokusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesihlanu. Kuvikwa kulamazwe alitshumi lane azabukisa emelwe ngamankampani atshiyeneyo angamatshumi amabili lanye 21. Umgcinisihlalo we-ZITF umnumzana Busisa Moyo utshele intathelizindaba izolo ukuthi abazabukisa bonke bedlula amakhulu amane. Ngokubika kwephephandaba le-Chronicle. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo okwenziwa ngabasakhulayo kuya kusanda elizweni. Kodwa imizamo yokulwisana lalumkhuba layo iyaphambili. Ngomgqibelo kuqhutshwe umcimbi obulenhlelo zokuzilibazisa ezigoqela igigi kanye lomdlalo wenguqu obubizwa ngokuthi i-Soccer Against Drugs owenzelwe esiqintini semangwe eMathebeleland South lapho abatsha abaxwayiswe khona ukuthi batshiyane lezidakamizwa ngoba zidala imikhuhlane. Lomcimbi uqoqwe isakhamuzi salumango umnumzana Khulekani Malipiti Dube. Kubika intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisasbanda.
Inkulungwane ezimbili zabantu 2000 iningi labo ongabasakhulayo babuthene wongwanyana uzobukela imidlalo enguqu lemiye imicimbi eqoqwe phansi womkhankaso wokulwisana lodubo lwezidakamizwa. Umnumzana Khulekani Jotoba Dube nenye inkokheli kulesi sigaba onguye njalo oqoqela umkhosi.
Ngiyangacabanga uyazi ukuthi nginceda abantwana ngoba abafana abancane uyazi ukuthi mabe pula ngiyandasenda bengalanto yokwenza bagcina benza into ezibidakamizwa bagcine bangena ku-wrong groups ngiyandasenda. So ngiyabahlanganisa like mayizikolo zivaliwe into esengibayenza ukuthi at least bayenze into zokuqinisa imizimba bejime bedlala ibhola just to get them out of this time again.
UDube uyaphambili echasisa isizathu esamfuqa ukuthi aqoqele umkhosi
community. Yazi ukuthi ngiyathanda ukuthi ngincede i-community yami because ngakhulela lapha vele and I love my community, I love my people. Namhlanje into ekhona i-50th birthday yami. Ngingabe ngangiyenze England kumbe ngiyenze e-South Africa but ngikhethe ukuthi ngizoyenzela lapha ekhaya ngi-enjoy nabantu balapha ekhaya. So ngihlanganise ne-tournament yebhola which is i-top 8 tournament.
Imidlalo yenguqu yenzelwe abatha abaphathi kweminyaka elitshumi nantathu 13 kusiyafika kwangamatshumi amabili lane 24 Oziba Sibanda oneminyaka engamatshumi amabili yokuzalwa ngomunye wabakade bekulo umkhosi.
Alo, siyabonga kakhulu, kuyasincedisa kakhulu njengentsha yethu ukuthi sikhiphe ezidakamizweni, kuyasikhuphula kwenza kakhulu sithiwe ezidakamizweni ngayo sikhuthaza kakhulu ngapha kumathalenteni. Singawukhuthaza kakhulu intsha yethu kwezindawo ukuthi like ezidakamizweni lakhe nje umuntu omncane edakamizweni sikhiphe kakhulu. Sela kumuntu lakhe ngathina kumfuthele
amazwi kaOziba agcizelelwa ngumfanyana uSiyabonga Maphosa oneminyaka elitshumi lanhlanu 15 yokuzalwa othi ufunde uningi wobubi bezidakamizwa.
Into engayithophela ukuthi bengabheni bengalathi utshwala behambe isikolo kahle ma ukuthi mongela siphiwo sokudlala ibhora fanele uqinise ezimfundweni zabo. Ngingafundisa nje ukuthi sasa sisibe njani.
Uhulumende weZimbabwe usungule uhlelo lokulwisana lodubo lokuthathwa kwezidakamizwa ngabasakhula ezikolweni. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosazana Monica Mfanga uhlele ekhuluma ukuba uhulumende wakhe uzathelisa kanzima abatholakala bethengisa izidakamizwa njalo sokwabunjwa ikomishini ezakhangela ngalolu daba. Abatsha basemangwe bathi bafundile ngobubi bezidakamizwa njalo uDube uthi uzaqhubela phambili enceda intsha yalomango ukuthi ingagcini ibanjwa ngamandla okuthatha izidakamizwa lokunatha utshwala ngenxa yokuswela okokwenza. Kukanti kulomkhosi izakhamizi zakongwanyana zithe zasutha zanatha zijabuliswa ngokuningi okugoqela umculo lodumo uClement Magwaza kwaze kwasa. Ngimele Studio 7 kwangwanyana emango yePlum Tree igama lami uEzra Chisasbanda.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi ivumelana lenhlanganiso yabosomabhizimusi iConfederation of Zimbabwe Industries kudaba lokuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho kanye lokuthi umkambo wokuthengisa imali yaphandle oqhutshwa libhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe awuqhutshwa ngemfanelo. Umbiko we-CZI lo ucunule usibalukhulu we-Reserve Bank umnumzana John Mangutka yena oyethule owakhe umbiko echothoza osomabhizimusi laba. Kodwa unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi okukhulunywa i-CZI kuqondile.
Abakukhulumayo kukhulunywe izisebenzi ekuqaleni bakwala bavumelana lohulumende ukuthi into enhle nxa sebekubonile hayi bathi abantwana ke benja kabavule amehlo langa elilodwa kuyasijabulisa ukuthi labo sebekubonile esasivele sikubonile ke thina ekuqaleni.
Abe Confederation of Zimbabwe Industries bathi umkambo kahulumende owebhanga elikhulu lo okuthengisa imali yaphandle ukhanya ungaqhutshwa kuhle ungani kulokuqilibezela kumbe imisebenzi yenkohlakalo eyenzakalayo khonapho. Kodwa uMangutshka uyakulandula lokho uyabasola kakhulu osomabhizimusi laba uthi bakhuluma into engekhoyo.
Luhlelo ababethele ufanele luphathise abamabhizimisi nxa abamabhizimisi sebethe khona hatshi kaluphathisi kaluncedi kalusoze luvuselelo umnotho aluba ke uhulumende uyalalela phela njengoba ekuqaleni ubethe kasozalalele kuzisebenzi njengoba abamabhizimisi babevumelana laye nxa sebesala ke abamabhizimisi yibo kufanele bethole kumbe bebenefit aluba ke uhulumende kumbe aluba ke ureserve bank aluba uyavumelana lakho. Kodwa ke akusimangalisi ngokuthi lati sathi sikhalaza kumbe sikhonona satshelwa amazwi amabi ukujwayelekela umuntu ukuthi nxa umcebisa ale engavumi isiyakhumbula simcebisa ngokuthi imali ayilethayo ke ayilahlonzi imali ezahlupha saphikisana la emahofisini akhe ekuqaleni ethe nxa ingasebenzanga uzatshiya umsebenzi sithe sesimlanda ukuthi simtshele ukuthi hayi isisehluleke kile ukusebenza aphuma phela umsebenzi watshintsha njalo inkulumo so ngumuntu nje ongancediyo ongalaleliyo yikho nje sibona ke engani ke uyathethisa ke laba abakhuluma iqiniso.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Kwezombusazwe zithi ukhetho oluzayo alusoze lube ngolukhululekileyo ngaphandle kokuthi kwenziwe inguquko ebanzi egoqela ukukhethwa kutsha kwamalunga eZimbabwe Electoral Commission. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana efidlela Ncube.
Ziningi inguquko ezidingakala ukuthi zenziwe singakabali nje okuningi yona izethu ngokwayo kumele ingabi ingxenye yezanupf njengalokhu isenza imisakazo kahulumende iZBC kayingabi ingxenye yezanupf amaphepha kahulumende akangabi ingxenye yezanupf amapholisa akangabi ingxenye yezanupf bonke abezomvikela kabangabi ingxenye yezanupf. I-Electoral Act kumele isebenzele wonke umuntu ingavimbeli ukusebenza kwe-democracy njengalokhu siyibona. Abantu abangaphandle kwelizwe kumele bavunyele ukuvota bonke jikelele kungakhathaleli ukuthi bangaphi ngokuba nxa kuvota abanye enye ingxenye ingavoti hayi ukhetho lusuka lungakhululekanga. Kanti ke futhi i-voters role kumele iguqulwe ngendlela engakhona okwakhathesi kulabantu abafa kudala labantwana abancane kakhulu abangakafanele ukuthi bavote ziningi izinto ezingamanga kahle nge-voters role. Zonke lezo zinto ungazihlanganisa uzazibona ukuthi kakumanga kahle. Kanti ke abathi kufunakala ukhetho olukhululekileyo ngabantu beZimbabwe, i-free and fair election ifunwa yi-constitution yeZimbabwe, hayi i-constitution ye-America, hayi i-EU, hayi i-Asia, kodwa i-constitution yeZimbabwe. Ngokunjalo ke inguquko esikhuluma ngazo sithi ama-electoral reforms zigcwalisa lokho okufunwa yi-constitution yeZimbabwe.
Amabandla ikakhulu aphikisayo ungathi afaka umfutho owaneleyo yini ukuze kwenziwe inguquko le okhuluma ngayo?
ayisiwo wonke amaqembu aphikisayo akhuthalele i-electoral reforms, kodwa akhona njalo amanye afuqa kakhulu. Kanti ke akungakhohlakala ukuthi nxa sisithi electoral reforms sisithi ukhetho alube ngolukhululekileyo, kasitsho ukuthi luwile ngamabandla aphikisayo. Sitsho ukuthi kalube ngolukhululekileyo ukuthi abantu bavote bekhululekile ukuthi bakhetha liphi iqembu abafuni liphi. Ngakho ke akulasizathu sokuthi ibandla le-ZANU PF libe madolonzima ngaphandle kokuthi nxa lisesaba ukuthi ukhetho olukhululekileyo ngeke liphumelele kulo. Kodwa ukhetho olukhululekileyo lufunwa yi-constitution yeZimbabwe, ngakho kumele lulandele, ungakhathalele ukuthi ukhona otshaywa likhanda ngakho, kakube lo khetho olukhululekileyo ngokuba umthetho welizwe leZimbabwe uthi ukhetho kalukhululeke.
Umongameli Mnangagwa Ncube sesike samuzwa esithi akusela nguquko ephathelane lokuqhutshwa kokhetho ezakwenziwa, ngoba konke okwakumele kwenziwe sokwagcwalisiswa sokwafezwa. Kukhona yini mhlawumbe okungenziwa nguZulu okungabamba uhulumende ngamandla ukuthi aguqule indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo?
Abantu beZimbabwe kumele basukumele ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo. Bona ngokwabo yibo kumele bafuqe bese ezinhlanganisweni ezihlukahlukeneyo ezamabandla aphikisayo. Kunye lalibandla leZANU PF kumele likhuthalele ukuthi iconstitution ilandelwe. Amabandla ezokukholwa, ama-civil society organizations, ama-citizens eZimbabwe wonke jikelele. Kanti kumele kukhuthazwe lo mhlaba ukuthi uncedise ukuthi kube lenguquko endleleni yokuvota kweZimbabwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo.
Umnumzana Efihlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Abakucele leZANU PF bona bathi konke kulungile njalo akula sidingo senguquko. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi abasakhulayo beZANU PF batshayene kwabaluthuli eChinoyi ngesonto ngesikhathi beqhuba ukhetho lwenkokheli yabo kulumango. INews Day ibika ukuba iZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi izathungatha ibophe izikhohlakali kugatsha lweZimra ezenza imisebenzi yokungethembeki emingceleni yelizwe. I-Chronicle ithi uhulumende useqalise ukwakha izikolo zama-boarding ezedlula ikhulu 144 endaweni zelizwe ezichiyene. Yo. Sobu isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani. Hayi, mina ngapha sikhathele ngabantu be-census lapha. Uyazi imibuzo abakubuza yona. Umuntu akubuza ukuthi umkakho ungapi, nxa lilala lilala njani, ligezele esinkini. Akubuze umumtshela abantwana ukuthi umntwana u-grade 7 u-ethu grade 7 uyenza lokho okuziphilisa. U-grade 7 sowazala abantwana abangaki, wafelwa ngabangaki. Imibuzo bani vele yona le abasibuzayo? Mina ngibazwisise, singavulini. Hayi, but hayi, abanye mbaxothile, baxothile sibili ngoba babuya beyiziqembu ezijeneyo. U-attend abanye ilanga lisiya lesokulabanye bekubuza nje imibuzo esisile engaqedakaliyo. Hayi, khapheleti kathi vele i-census yakhona isinceda ngani ngoba sihlala sivalwa every time akuphumi lutho, asikaze siphiwe lutho. Ngeyani lingichasisela, ngeyani ngeke usihlukumeza kuphela.
Ninjani, ninjani kustudio 7, ninjani kustudio 7 kwaze kuseni, sibonga ithuba ngendlela eleza ngakhona ukusinikeza ithuba ukubana sikhulume isemsakazweni westudio 7. Hawu, siyabonga, siyabonga, siyabonga abantu bestudio 7. Mina engingakusho umbono wami okhona ekhaya ngale Zimbabwe, angeke kwafakwa lunga, angeke kwafakwa lunga ifo singakhiphanga iZANU PF, ifo singakhiphanga iZANU PF ngeke kwafakwa lunga. Badala ngeke, kwamele siyilungise le ndaba, kwamele siyilungise. Sesihambe siyovota, sivote iqembu eliyi-1 i-CCC, sikwazi ukubana siyakuphi phambili, siyakuphi emuva. After lapho sengikhona sibone ukubana yiphi iphathi esesingangenisa ihlokwile i-CCC. Ngithanda ukubonga, mina nguThembi Nkosi endaweni yasePitoli, ngihlala ePitoli eSouth Africa, kodwa ekhaya ngile phansi khona ngale matonko emagudini lapho kuphuma khona umqondisi MRP, iqembu lami elikhulu. Ngiyabonga.
ni Studio 7 yebo yiyakhuluma lokho elikukhulumayo kwaZulu but asikutholanga konke sasudingana namhlanje umhlabathi silaba abaningi abaningi asilawo umhlabathi ningabuka lapho lalapho inkomo yebo wasebenza ivision yakhe azange iphelele namanje ivision yakhe vele kayiphelelanga singakhuluma lokhu lalokhu lalokhu sikhulume ngomhlabathi umhlabathi baningi abantu abangalawo ikakhulu le intsha esakhulayo ilendi ngabalayo ukuthi labo bakwanisa ukwakha izindlu zabo singakhuluma sikhulume sijabulele independence kodwa ayilakho kuningi yasilethela khona emandebeleni esisakhumbula ngakho igugu rawundi kuphela
okunye ngizothanda ukubonga umfokamoya umqondisi hhayi usebavulile abantu bangithamelo ngoba esikudingayo kuleli lizwe sidinga ukuhlonitshwa sibonekale lathi njengabantu hhayi ukuthi sibe lokhu esifehliswa isithunzi sisenziwa njengabantu abalutshwana senziwa njengabantu abangafundanga lapha sidinga ukuthi sibabonise ukuthi sikhona bangabona ngathi kasikho ingane asikuboni lokhu abakwenzayo sesibhode yonke indawo sakhangela indawana zonke lapho kusetshenzwa khona ama-institutions aka-government uzathola ukuthi yibo yibo yonke indawo so bona bafuna kuphethe ngani siyekele kunje angeke safa sayekela kunje sinokulungisela abantu abethu kusasa elingcono sehlukane sizamile ukuphila kabo kodwa kwehlule so mina ngizilankatha hhayi nyala ngithi mina hhayi kazibuyele emasisweni kubuyele lapho kwakuvele khona kukhona ngesikhathi amakhe engena kuleli lizwe sehlukane and yikho okuzaqeda umsindo okuzaqeda ukuthi singaxabani omunye nomunye abesendaweni yabo ukwanisela ukuzenzela lokhu abakufuna and labo konalo kuzabajabulisa emashonini ngoba kuyabe ungasela muntu okhuluma labo lathi sizabe sesizibonela ngapha labo bezibonela ngale so lolu daba lulungiswe i-United Nations ingenele ilulungise lolu daba
Siyabonga Studio 7 basakazi labo bonke ama supporters e Studio 7 labalaleli bonke jikelele uChris Ntungamili Nkomo awabantu bonke nje uProphetess Jeremiah obana esingabaxambanga zizwendi qanjiwe ngiyalibingelela lonke ngiyabonga kakhulu kusususa endaba ezimnandi kangaka siyabonga kakhulu ngokuthi sicebisa kakhulu ke lapha nzama ukucebisa izihlobo zethu South Africa lezi into Operation Dudula leyi iza kuza ngelina ngabe libele njengento eza ngesikhathi seGugurawundi eZimbabwe iGugurawundi abantu babesingayibuye kayibuye yabuya savuma sonke la Operation Dudula leyi mkani fika ngikhalela abantu abalabantwana khona ngale abalabantwana khona ngathi ngani bayafuqa abantwana bezekhaya ezilwe ngumntwana engwaba ngathi bayamfuqa zekhaya kakhulu abancane ngoba nxa ifika basiza badudula bengelathuba lokuthi ephinde edobhe umntwana lapana baleka mchiye abantu labanikizwe ezingawuhlungu njalo kuba bekwanisa ukuchisela umuntu endlini bekuchayelele phansi kumbe noma bakuthathe kube ngokwabo ungaphindi wafa ukubona futhi okungumntwana ngiyabagqugquzela ukuthi ngani bathatha abantwana bebusekhaya besalele bona kuzathi kungaba right nxa kuyukuthi kuyadlula bebathathe kuhle kuhle abantwana ngoba leka ibuyele emuva singathabisani i-Operation Dudula leka ibuyele emuva lanxa uyilalela sokukude qalisile uzezofika namhla kayichedi loku ikhanye ngani ya-eda ngiyabonga ngundebelo okhulumayo eZimbabwe esuse
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Voice of America ithi kufe abantu abedlula amakhulu amabili kwele Sudan ekulwisaneni phakathi kwabelusi labalimi. I-Reuters ithi ele Russia selixotshe izikhonzi zakwele Germany ezingamatshumi amane 40 ngemva kokuba ele Germany lithethe inyathelo elifanayo. Singene kudaba lwemelika. Inkisela edabuka kwele South Africa esiyisizalwane seMelika umnumzana Elon Musk usethenge inkundla yokuxhumana ebulenjini beinternet iTwitter ngemali engange $44 billion. UMusk ulamankampani agoqela elungisa ama-rockets e-SpaceX kanye lelungisa izimota ezisebenzisa amandla kagetsi e-Tesla. Iziphathamandla ze-Twitter zivumelene ukuthengisela uMusk linkundla izolo. Lanqabe khona abakujabulelayo lokhu, abanye bayakusola ngoba umnumzana Musk esithi uzayekethisa imigoqo ebisenqabela abantu ukwethula yiloba yiphi imbono kulinkundla. Sibuze usomabhizimusi weZimbabwe ohlala eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube ukuthi ulubona njani lolu daba.
Lokho kwenze ngumnumzana we-Elon Musk kakhulu thina njengama-African kumele sikuthokozelele kakhulu mnumzana Nkomo, ngoba ngomnye wethu phela obuye laye vele Africa wazofika lapha wasebenza gadalala wa-achieva abathi yi-American dream yakhe sibili. Into enhle kakhulu leyo enziwe ngu-Elon Musk ukuthi athenge i-Twitter ngamabhiliyoni amaningi kangaka, yiyo phela abathi essence of capital. Ungabuya lapha eMelika uzosebenza gadalala nzima, umvuzo uyawuthola. Thina njengoba lathi sinje siku-IT space, uba i-role model yethu kakhulu sibili u-Elon Musk. Mina nginje ngingu-CEO wama-app amabili, enye yi-Truckify app leyi eyiyo enika imisebenzi yama-commercial truck drivers, laba ba-driver amagonyeti ekhaya baphuma ukuvuka nje bevula i-app, bebone imisebenzi yabo, sebekhetha umsebenzi abawufunayo, sebethwala umthwalo, sebesiya deliver. Lenye app leyi esetshenziswa kakhulu kuma-restaurant okuthiwa i-Grabler technology, eyiyo etshintsha indlela esasikhangela ngayo i-menu yaku restaurant. Instead yokuthi sibe sivala iphepha le menu singakwazi ukuthi ukudla lokhu yikuyini, eyami i-technology entsha le itshengisa imfanekiso yokudla lokhu okuphekwa yiyo leyo restaurant. So ngingathi yi-Instagram of restaurant food photos. So lokho kwenza ukuthi umuntu noma ekhangela imenu ye-restaurant adle ngamehlo, ngoba uyabe bona imfanekiso yokudla konke sokuphekiwe i-restaurant leyo, ebona imfanekiso ephomba ku-scroller nje up and down. Uyabona, into enhle le app yami yokuthi nxa ingafaka endaweni enjenge e-Victoria Falls ngale kuma-restaurant kumbe kuma-hotels, ngoba i-app yami iya-translator futhi ukudla in a different language ukuthi njoba i-tourism in nengale Victoria Falls ama tourist kathesa akwanisa ukuthi avale ukudla ngesiJelimani, ngesiFrench, uyabona, kumbe isiSwahili, ngesiPutukezi. Kuba kuhle kakhulu ukuthi kube le technology ese Victoria Falls eyelungiswe isizalwane saseZimbabwe. Uyabona njengoba khona okwenziwa njani ngoElon Musk. Kuhle kakhulu sibuthi nxa iGrabler ingaba sendaweni njenge Victoria Falls, iyenza i-tourism ibe lula kakhulu ezivakashi zonke, ngoba ukudla kathesa ezikwanisa ukuthi zikubale ukudla kwakithi eZimbabwe, but zikubala ngani? Nge-language yakibo. So lokho kwenziwe ngu-Elon Musk kuhle kakhulu sibili, siyakuthokozelela. And lathi lokho esingemuva kwakhe ukuthi kwelinye ilanga lizabe lisibala lathi kuthiwe isizalwane saseZimbabwe laso sesithenge enye i-billion dollar company khonapha eMelika. Kuhle kakhulu lokho kwenziwe ngu-Elon Musk.
Uthi u-Elon Musk uzavumela abantu ukwethula imbiko yabo bekhululekile kungakhathalekile ukuthi bathini kulinkundla. Okwenza abanye besabele ukubana le mbiko exabanisa abantu, imbiko elenzondo, isizavunyelwa ku-Twitter. Uthini ngalokho?
Aloko sibili kuzava ingaba ngoza kuTwitter ngoba kuzadala nje sibili ukuthi kube labanye abantu abazabe khuluma izinto eziziyelale lokuthethisana so into yangkhona leyo asika yazisisa ukuthi uzayivikela njani.
Umnumzana Muso Vansi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe odabuka kokapho eSlovela ohlala eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umthethwandaba usulaye abaphathintambo bakahulumente ukuthi bahlawule isiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-ATUS kulandela ukuhlukuluzwa kwaso ngamapholisa. Uyaqala namuhla umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair. Ingcwethi zithi kumele kwenziwe inguquko ebanzi ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.